Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 Mbimbitho 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Thina njenge Athus thina uhulumende uyabulala abazali lanxa sikhangela isekelo sombuso sithi yona imfundo iyimfanelo yomntwana wonke, imfundo ikhokhelwa nguhulumende. Lamhlaka kuyasidanisa ukuthola uhulumende eqansisa intengo yokubhala imhloliso.
Abazali lababalisi baveza ukudana ngokukhuphulwa kwembadalo yokubhala imihloliso ngohulumende.
Balokwesaba lokwethiwa okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala balala umkhuhlane babonakala ngemva kokuba sebehlanganela abantu abaningi. So uhulumende uphakathi kohlelo lokuthi adinge labo bantu bonke abafunana labo abahlangana labo bantu ababeka lomkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inabhanki khona izoba nkulu kakhulu malapha abazotholakala khona abantu abo.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zithi sezidlela evalweni ngenxa yokusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Umdlali wenguqu owaba lodumo edlalela iqembu le-Highlanders uBerry Daga kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abazali kanye lenhlanganiso zababalisi baveze ukudana okukhulu ngemva kokukhuphulwa kwembadalo yokubhala imihloliso nguhulumende. Iningi labazali lithi ngeke lanelisa ukubhadalela ilindleko. UMathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ababalisi bathi sisekelo sombuso sipha wonke umntwana ilungelo lemfundo, kodwa kuyadanisa nxa sekunguhulumende ohluthuna leli lungelo ngoba indleko yokubhala imihloliso izancindezela iningi labantwana ukuba baqhubeke ngemfundo. Umnumzana Themba kuye moyo owenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union Zimbabwe engumgcini sihlalo wesigaba seLupane uthi uhulumende kumele abuyele kusisekelo sombuso.
Masikhangela inyathelo lawa elithethwe nguhulumende elokuba imali yokubhala imihloliso yeqansi. Thina njenge Athus thina uhulumende uyabulala abazali lanxa sikhangela isekelo sombuso sithi yona imfundo iyimfanelo yomntwana wonke, imfundo ikhokhelwa nguhulumende. Lamhlaka kuyasidanisa ukuthola uhulumende eqansisa intengo yokubhala imihloliso. Nxa sikhangela 47% emazalini sikhangela lendlala ekiyo, sikhangele lo mnotho ukuntengantenga kwawo esikuwo, abazali abayenelisi le imali. Nge-Athus sithi uhulumende kayibuyele kusisekelo sombuso inikeze imfundo mahala.
Ongunobhala we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Fortune Jamela uthi uhulumende kumele athwale umlando wokubhadala indleko zemfundo.
Sithola ke ukuthi ke uhulumende ke sebuyela emuva ngalokho akuthembisa abantu ngesikhathi leli lizwe lithola uzibuse ukuthi yena uzayenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi afunde engakhiphanga noma ngitsho isente lesikhala. Lokhu ke sokufaka ukusindwa okukhulu ebazalini abavele besindwa indlala engaka elizweni. Konjalo nxa uhulumende yena engathwalanga lomthwalo sezathola ukuthi lathi thina sesizagqugquzela abazali ukuthi bakwale lokho.
Unkosikazi Belinda Ndlovu ongumzali uthi imali abakade beyibeke eceleni yokubhadalela zonke indleko zemfundo zomntwana ozabhala imihloliso lamhla ivuke isikwana okukodwa kuphela.
Mhlawumbe nxa i-exam fee ngakhwela from $15 to $90 per subject. Kunzima kakhulu ngoba kathesi besesisevile abo-120 depending on ukuthi umntwana ubhala ama-subjects amangaki. 120 isikwana instead i-subject eyodwa out of 8 and lokhu kuzadala abantwana begcine bengabhalanga. Kholo labantwana likhwezwanga kodwa into zonke ziyakhwezwa including i-school fees esizayenza ukuthi abantwana labo bathuthukise ilizwe kusasa.
Omunye wabafundi unkosazana Alice Mpofu Uthi kalayo imali yokungezelela kuleyo akade eseyibhadele.
Dile kodwa ngizwa ngilokudana kakhulu ngoba uhulumende thina lathi kasikhangeleli njengabanye abantu siyazama sibili ukuthi lathi sikwanise ukuthi sithole imfundo ephelele. Kodwa nxa yokuthi engasizweli esenzela kunje so kubuhlungu kakhulu ngoba imali yokuthopha up mina khathi sangilayo. And lesikhathi anike sona sincane kakhulu ukuthi ngoba angisebenzi imali yangikhona ngiyabe ngisenza okokuyidinga. Ukuthi ngizayidinga ngiyithole ngesikhathi angikwazi osokungenza ukuthi ngicine ngisesaba ngisengasakwazi ukuthi vele ngizaphetha ngibhalile kumbe ngingabhalanga ngoba imali yokuthopha apha ngilayo.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko esazisa intatheli izindaba lozulu ukuthi uhulumende uzabhadalela isilinganiso sokungama-50 ekhulwini i-53% sendleko yemihloliso kuthi abazali bahlawule ama-40 lesikhombisa ekhulwini i-47%. Umbiko lo uveze njalo ukuthi abafundi abasezikolo zikahulumende ezikakhansili kanye lezamabandla okholo yibo abazaphathiswa nguhulumende kuthi abasezikolweni ezizimeleyo bazihlawulele. Wengeze njalo ethi kumele limbadalo yenziwe kusiyafika umhlaka 30 Mbimbitho yilabo abafuna ukubhala imihloliso ngoNhlangula kuthi labo abafuna ukubhala ekupheleni komnyaka babesebenze njalo umhlaka 9 Mabasa 2020 engekadluli. Ongumqondisi wezemfundo kobulawayo unkosikazi Olika Khaira wale ukuphendula imibuzo ethi okukhulunywe ngumphathintambo wezemfundo akuguquki. Abafundi abafunda olugwalo lwesikhombisa bazabhadala i-$125 kuthi ababhala i-ordinary level bazabhadala i-$90 abe-A level babhadale i-$165 isifundo esisodwa kuphela. Kuthi laba abangafundi ezikolo zikahulumende bazahlawula yonke imali. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inani labantu asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuke lafika kwabalitshumi lasikhombisa i-17 ngesikhathi igciwane leli liqhubeka lisabalala emazweni womhlaba jikelele. Lokhu kwenzakala uhulumende walelo lizwe esithi izalane ze-South Africa ezihlala edolobheni le-Wuhan kwele-China ziza kuyathathwa zindizamtshina zebutho kusasa ukuze ziphindele ekhaya. Umongameli Donald Trump wele Melika izolo wazise ukuthi abavela emazweni ezwekazi le-Europe ngaphandle kwele Bhilithane abaseyikuvunyelwa ukungena kwele Melika okwenyanga eyodwa elandelayo emzameni yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kuphazamise kakhulu ukusebenza komkambo wemali we-stock exchange. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zithi sesidlela evalweni ngenxa yokusabalala kwegcikwane leli. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu balokwesaba lokwethuka okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala abanalo umkhuhlane babonakala ngemva kokuba sebehlanganela abantu abaningi. So uhulumende uphakathi kohlelo lokuthi adinge labo bantu bonke ababonana labo abahlangana labo bantu ababeka nomkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inamba yakhona izoba nkulu kakhulu ma lapha abazotholakala khona abantu aba ngoba khona manje ubuqale kuthiwa usedebhen lapho umuntu wakhona afikela khona. Edobheni sewukhona ePretoria lakho ngathi babebalisizo ntamba umuntu abanye sebebenawo. So kutho ukuthi yinto nje engathi abantu ayibaphathi kahle yabethusa kakhulu. Kukhangela umumo wezempila kahle South Africa muhle wona ngokukhuluma kodwa uma usiye esibhedlela hayi ayisikho okujabulisa kwenzakala esibhedlela.
Manje abantu bayahlangana yini endaweni okubuthana khona abantu abaningi kumbe sebebalutshwana abantu sebezivalele ezindlini?
Abantu bayahlangana baba ngoba into yenzakala lapha eSouth Africa into abaningi akakhulu abahlala kuma-settlement kuma-informal settlement la lezindawo ezinjazo lezikuma-squatter camp abanayo information epheleleyo ngokuthi kumi kanjani bayezwa lapha nalapha abanye ama-radio abanawo ama-TV abanawo. So abantu abangathi bayethuka kancane yilaba abane-access kwi-information lama-radio lama-TV bebona emakhaya nakwezindawo hhayi abana-information. So bayahlangana abantu lapho kunothwa khona utshwala bayahlangana endlalweni ene tieneyo so kuchuti kulura ukuthi sithande ukuqhubeka phambili nemethika yendlela enzakala kwamanye amazwe
kubona ababonayo kuma TV ubona ungani balokwethuka yini lokwana okubangela ukuthi bayothenga impahla ezitheneyo ezifana lama mask lawa lokunye kokugcoba ama hand sanitizer bayakwenza yini abantu
yeah ayi bayakwenza sibili laba abakubonayo bayakwenza ngoba ngeweekend ke ngathi ke Joburg ama shops amane ngibe ngingena kuwo bentola abantu bebe ama mask phakathi yo abasebenza ama shops labanikazi ama shops bebefaka ama mask ngoba besisabela ukuthi abantu abezayo bezothenga mhlambe bangezayo lo mkhuhlane so ukuthi inengi yalabo abantu abane access to cool information balokwethuka bayathenga lezo zinto ngoba ezinye zokuthi divale sibizwa kwamanye ama shops lapha azakala njabo click labo discount so bayathenga abantu for sure bayesaba abantu kakhulu balokwesaba ukukhulu sibili
Hello ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu sizalana seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni le Pretoria
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama
Umdlali wenguqu waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uBerry Daga kaSekho. UDaga odlalela iqembu leBhoso waphinda njalo waba umqeqeshi walo uBhubhe kwaBulawayo. Indodakazi kaMoyo inkosazana Lorraine Daga uthi uyise uqale ukugula ngesonto evela emdlalweni wenguqu wehluleka ukuyafika yedwa emzini wakhe ngenxa yokuthi ubehlanza njalo etshilwa isisu. Uqhubeke ethi umna wakhe ongudokotela uye wayambona izolo lapho athole ukuthi ubesephela amandla. Uthi uyise uBhubhe emadabu kakusalamhlanje kulungiselelwa ukuyamelaphisa kwesinye isibhedlela. UDaga wake waqeqetsha amaqembu agoqela iRail Stars Zimbabwe Under 23 labasakhulayo beqembu leBulawayo Chiefs. Waba njalo umqeqeshi weHighlanders ngomnyaka ka-1986 iqembu leHighlanders lize lithole izicoco ezibalisa ese-Independence Cup, Chibuku Trophy, Rothmans Shield kanye le-Netbrook Cup. Ngesikhathi esifanayo iqembu leli laphosa langena kuma-finals omncintiswano we-BAT Rose Bowl. Langena kumncintiswano we-CAF Champions League. Unkosazana Daga utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uyise ube ngumuntu othanda abantu imuli yakhe lo mdlalo wenguqu.
Into le lathi take by surprise bengakuli bengela condition that we know of. Then on Sunday ebuye gemini wafonela uBudethu uMayfield esemzilikazi on his way home wathi akasakhona ukuhamba he's vomiting and he's feeling dizzy. UMayfield wahamba uyamthatha vele wamthola esephansi and he was vomiting. So thina we thought yinyongo because ubaba ebethanda izinto ezi-sweet ebengasanathi utshwala but then ebethanda izinto ezi-sweet. So we thought hayi yinyongo bamdingela ubudoktha ukuthi ebuyezomshekha since ama-doctors on strike. Izolo my young sister eseBotswana she rushed home wase wambheka ubaba because like she's a qualified doctor athi hayi mina I think ubaba sebele mild stroke so kumele simhambise simgijimisele eyenza iscan bemcheche inhliziyo bemcheche le-brain but then bese kusebusuku so uthe emchecka i-blood pressure ibisiyehle kakhulu futhi ngine ukukhuluma labo ngabo 12 ebusuku and esithi inhliziyo yakhe was beating fast and ebengasakhulumi kahle, like ezone in ezone out, ezone in ezone out. Ngabo two, I think between 2 and 3 they called me ukuthi hayi didn't make it.
Njengemuli liyalungiselela ukuthi uzancotshwa nini?
Sesizizwa ubuhlungu kakhulu, isithethe like besingakulindelanga because ubaba somuntu ogulagulayo and mina like I'm above that. Angikaze ngambona ubaba amelele phansi or ngimaze ngumuntu vele oqinileyo. Even on that Sunday wasuka engumuntu eboreni like ezihambela then wasejike endlini esengumuntu esephalazi ngezwa kahle. Sizibuhlungu.
Lo ke ngunkosazana Lorraine Daga, indodakazi kamuyi uBerry Daga, ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuthiyeneyo ukugoqela umkhuhlane wecoronavirus. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yomdlalo webasketball kwele Melika, National Basketball Association, yethule isaziso sokuthi isimise imidlalo yonke yalisizini ngemva kokutholakala kwemdlali weqembu le-Utah Jazz uRudy Gobert elegciwane le-coronavirus. Iziphathamandla zikahulumende we-Ivory Coast zibike ngesizalwane sakuqala salelo lizwe esifunyenwe legciwane le-coronavirus. Lundoda ubikwa ehlolwe wafunyanwa elegciwane esilindweni sendizamtshina evela kwethekelela kwele Italy. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Mozambique ababhidlizelwa imizi engozini yezulu elesiphepho ele-cyclone Idai nyakenye lokhe behlala kumishasha bengakenelisi ukwakha njalo ezinye izindlu. Lanxa ibandla le-ZANU-PF licothoza uhulumende welemelika ngokuqhubeka esethesa amalungalo izijeziso zenotho, abanye bathi bayalisekela leli nyathelo. Elemelika lazise izolo ukuthi selijulisile izijeziso elazethesa umphathintambo obona ngezabacuphi umnumzana Owen Ncube, lo wake waba ngukomanda webutho elilondoloza umongameli njalo osengummeli weZimbabwe kwele Tanzania umnumzana Anselm Sanyadwe, lisithi ababili laba ngabanye beziphathamandla zebandla leZanu PF eziqhubeka zisephula amalungelo oluntu. Lithi njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka evimba abaphikisana laye ukuthi batshengisele, kanti njalo wephula amalungelo oluntu ngendlela ezehlukeneyo. Amanye amalunga edale le-Senate eMelika athi maningi amalunga e-ZANU-PF amele afakwe kuluhlu lwezijeziso lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lesikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Abantu abafana loSanyathe ungabona indlela okwadutshulwa ngayo abantu ngomhlaka 1 August kutshengisa ukuthi ngumuntu okungafanelanga anikwe izijeziso kuphela ngele-America, kufanele anikwe izijeziso ngomthetho welizwe laseZimbabwe, kufanele ngabe ngumuntu osejele kumbe wathoniswa ngendlela ephezulu kakhulu ngoba engumbulali obulala abantu egcekeni aphike nje into esegcekeni ethele khona ukuthi nje yena uza vinjelwa ukubotshwa libanda lezano CF. Ngakho ke sithi mina ngingakhuthaza ke wonke umuntu othanda ilungelo labantu ukuthi bakhuthaze ukubotshwa kwabantu abenza amacala amabi kangaka njalo anyanyisayo azondwa ngumhlaba wonke jikelele.
Nanso Baba Nkomo, iMelika ithi uhulumende wenu weZANU PF uqhubeka esephula amalungelo oluntu njalo ehlukuluza abantu.
America iyabe isuke yatshelwa ngabantu abakhonapha ukuthi kabayenze lokhu nalokhu nalokhu. Thina uma sikhangele ngaze kube yiliphi ilizwe elikhona emhlabeni, kuba khona abakhokheli bezobutho bezokuvikela nakho konke okunjana. Ukuthi thina ngendlela yokuthi kwesi sikhashana sesiphume kukhetho, sehluleka kukhetho, sesilanda ilizwe kwamanye amazwe ukuthi fakani Jesu zenodo kulaba abawinileyo, kuyabe kuyiwukuphambanisa iningi labantu ngoba akula sanction esingathi thina iphumile yaqondana nomuntu oyedwa esingathi ama-targeted sanctions. Into le isuka isitshaya ilizwe, isuka isitshaya abantu abadubekayo, isuka isizwisa ubuhlungu abantu abaningi abangabe befuna ukuphila bengaphansi kukahulumende nalowo okhona, ngoba inkokheli zonke lezi ziyabe zivotelwe zafakwa endaweni nabanye abangabe besesibutheni laphana babe bekhethwe ezinkokheli ukuthi bakhokhele lelo butho bevikela ilizwe. Kodwa uma sokujeziswa labo bantu kufanele ukuthi vele kujeziswa ilizwe lethu leZimbabwe, ukujeziswa usapho lonke lweZimbabwe.
Naso Dokotela Sibanda yamuza uBaba Nkomo uthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu Makhaza.
Mina ngibone ngani ukuphazamisa uZulu Makhaza yikubulawa kwabantu ezitaradeni mahlayana bebulawa yiZANU esibulele ilizwe kabuhlungu kangaka. Khonokho mbona kuludaba olukhulu kakhulu okufanele nabantu beZANU balunanzelele ukuthi lebi. Kodwa ake uthi ngithi ngikhuluma iqiniso-ke mina elaziwa nguZulu wonke umhlaba wonke jikelele ukuthi uBaba Nkomo umahlaba ayithwale usengezimithiyo emine nje kati donke efileyo. Esikwaziyo ukuthi iZANU PF lo mnumzana owe-DDT lo uMnangagwa obakhokhelayo ongiyowazakalayo ngezigugura hundu ukuthi wayephambili sibili, wabiza ikhomishini ngokuthanda kwakhe kungenamuntu omtshelileyo ukuthi ufake ubani. Wayifaka ikhomishini ekukhokhelwa wayengumkhokheli welizwe le-South Africa umuntu yante owaphumisa umbiko wokuthi mpelampela ibutho labulala abantu mahlayana kufanele kube khona abantu bebutho abazathonisiswa ngamacala abawenzayo, njalo ukubulawa kwabantu nokusetshenziswa kwempobho yasetshenziswa ngendlela engayisiyo engaqondanga njalo eyathatha ilungelo labantu. Kasekeleni ukuxhamanda sikhange iqiniso ngoba nxa singabantu kufanele sifike esibangeni sokuthi ilizwe lethu mahlaba ezulu selingole labhidlika lafohloka ngendlela enukayo njalo esabisayo. Nxa sesikhangela abantu abafana lomnumzana uMnangagwa labangani bakho Sanyathwa, sesifuna abantu esingabakhangela ukuthi abantu laba bayi-national security threat, bazama ukuthi basikhabanilisise ilizwe leZimbabwe. Ngakho ngithi kuhle kakhulu ukuthi sithole abantu emhlabeni abaphathekileyo njalo abasaqakathekisa ilungelo labantu besithi hayi kakuvunyelwa ukuthi libe busy ngobulala abantu sonke isikhathi.
Ngeyakho ingqobe Nkomo.
Yes, ngiyakuzwa Mdaweni. Lapha sitshelaneni iqiniso ukuthi uma abantu bekhalela ama-sanctions kumbe izijeziso zenotho, kuyini okuthiwa izijeziso zenotho? Abantu kufanele bakuzwisise khona ukuthi khona uma thina sisithi sikhalela izijeziso zenotho laphana abantu lo nalo kumbe ilizwe lethu aliphiwe ama-sanctions, i-America kayibuye yenze lokhu nalokhu, abazwa ubuhlungu yibaphi? Umuntu ezathi umzwisa ubuhlungu uyake sizwa ubuhlungu kukuphi ngaphandle kokuthi nalowo muntu enothi ngezwe ubuhlungu? Umuntu okhokhele abantu ofanele ukuthi abe nayo azwakale phela lube siyaphambili ngani ukuthi
uSanyathi ukhokhela bani? USanyathi ukhokhela bani?
USanyathi
ukhokhela bani?
Lalela Mdawini, lalela ngiye ngiqeda, 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 ngi engujoyo lapha ndawini ukuthi lana umuntu ukhethiwe laphana wafaka kulesena isikhundla ukhokhela la elakhe iqembu anikhokhelayo evikela naye isecurity ezimbabwe ebona ukuthi abantu bahlezi ebona ukuthi abantu bavikelekile into futhi ngiyecele kuyo mbuye kuyo masinya mina ukuthi upresident uyidini nangakwa akazange ayale ukuthi abantu bezimbabwe bahlale phansi bakhulumisane sifake nathi izikhalazo zethu akazange ayale.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF njalo wake wamela isigaba se-Insiza South edale lephalamende. Ubexoxa endawonye lomnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa. Elimelika lithi izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe kayisizo zodwa ezingenza kube lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu elizweni. Lithi uhulumende kumele alandele zonke iziqondiso eziza lalezi zijeziso ukugoqela inguquko kwezomnotho eqotho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma embikweni owethule ngabeMelika ukukhangela ukuthi uhulumende weZimbabwe uphathe njani udaba lokulondolozwa lokwephulwa kwamalungelo kaZulu ngomnyaka odlileyo ka-2019. Ekhuluma lentatheli izindaba ese-Washington DC, umsekeli omele ogatsha olubona ngamalungelo abantu kwelemelika, umnumzana Robert Desto, uthi ukukhitshwa kwezijeziso asikho kodwa okungenza amalungelo ahlonitshwe, esithi kumele inkokheli ihloniphe amalungelo kungelani lezijeziso lezi.
Izijeziso zomnotho kuphela kazeneli ukuba zilethe amalungelo abantu. Ukuze kube la malungelo abantu, kumele abantu beZimbabwe bezimele bodwa. Thina esingakwenza kuphela ukuthi sincedisane labo njalo sihlonipha ukuba ilizwe leZimbabwe lizimele lodwa.
Vibrant bilateral relationship.
Uphinde wathi kukhathekile ukuthi leZimbabwe lisebenze nzima ekuletheni inguquko ukuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
But I do think that one of the things that comes out in the Zimbabwe sanctions.
Ngibona angani okukhona eZimbabwe izijeziso zilakho ukukhitshwa. Ngingamangala nxa abantu bengazihluphi ukusebenza ekuthini izijeziso lezi zikhitshwe.
I've certainly had no contact with them.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulungile ukuthi eMelika likhuze inkokheli yeZANU-PF ngoba ingahloniphi amalungelo abantu.
Okusho nguhulumende weMelika othi khona ama-sanctions azaqhubeka ekhona okwebanga elingabe ngumnyaka olandelayo. Ngibona ulungile kakhulu nxa sikhangelane nezenzo zohulumende ka-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF sikhangelele kulokhu abakwenzayo lapha abahluthuna khona umbuso kusukela bethatha umbuso kulo owayehlukuluza abantu upresident uRobert Mugabe. Ngoba abantu abaningi babekhangelele ukubana kuzabe lomehluko njalo kuqalise ukukhangelwa kumbe ukuhlonishwa kwamalungelo abantu. Kodwa siyananzelela ukubana uhulumende kaMnangagwa kanaki lokho ukubana elungise ilizwe, njalo lokho siyabona ukuthi kungabe yinto qakathekileyo kakhulu ukuthi beqhubeke behlukuluzwa bengakwanisi ukuthi beyeneliswe ukubana behambe beyokudla imali lezi abazitshontshayo emazweni anjengase-America.
Umnumzana Munashe Mthuthwa webandla leZANU-PF uthi ubona njengebandla bazimisele ukuguqula isimo elizweni kodwa abangawufuniyo ukuba batshelwe okokwenza ngamanye amazwe anjengeMelika.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA, sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona, atshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile, i-freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bengakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakhona zenzakale fast, but this is a process, it's not an event.
Ugwalo lolu luveze ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe okuguqela ukubotshwa mahlayana kwabantu okungekho emthethweni ngenxa yokuphikisana lohulumende. LeMelika lithi njalo isimo semajele eZimbabwe kasijabulisi ngoba izibotshwa lazo zilamalungelo azo okumele ahlonitshwe. Luthi uhulumende kahloniphi ilungelo lokuthi abantu benze abakwenzayo bengakhangelwanga zinhloli zikahulumende. Ukubotshwa kwentatheli izindaba lokuvalwa
Siyabonga Mlondolozi Ndlovu usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silezinye njalo indaba ekuseni ngo 6:30. Igama ngo Chris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.